Baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle, siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolwesithathu mhla ka 15 kwenkwezi 2019. Igama lami ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ususa umnumzana Joram Gumbo esikhundleni somphathintambo kahulumende obona ngamafutha ezimota lomlilo kagesi.
Ngingazi ukuthi isizathu esiyisona esimgqoke esenza ukuthi bemkhiphe kuyini, kodwa ngicabangela ukuthi ikwehluleka kokuthi iZimbabwe ibe nefuel nje.
Kulabanye abantu abathi basekela ukwethulwe yinduna uNhlanhla yamangwendiweni kothi uhulumende weZimbabwe uyehluleka ukubusa.
Yena ngokwakhe uMnangagwa uyakubona ukuthi uyazehlulekela ngoba elokhu enzenile impilo zabantu sezibe nzima okuphindwe okumangalisayo.
Sebebaningi abakubandla lamademokrats eMelika abafisa ukuncintisana lomongameli Donald Trump kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse umnumzana Joram Gumbo esikhundleni somphathintambo kahulumende obona ngamafutha atshiyeneyo kanye lomlilo kagetsi. Umnangagwa owethule umbiko lo izolo kusihlwa uthe uGumbo usezasebenzela ehofisini yakhe. Isikhundla sakhe sesithethwe ngumnumzana Fortune Chasi obengumsekeli womphathintambo wezokuthuthukisa izakhiwo. Ababona ngokwenzakalayo bathi uGumbo ususelwe ukuthi uyehluleka ukuphatha kahle uhlupho lokusilela kwamafutha ezimota kwele Zimbabwe. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Gumbo kanye lomnumzana George Jalamba isikhulumeli sikamongameli. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Ngqondobanzi Magonya ingcwethi kwezombusazwe.
Ngingazi ukuthi isizathu esiyisona esimgqoke esenza ukuthi bemkhiphe kuyini, kodwa ngicabangela ukuthi ikwehluleka kokuthi iZimbabwe ibe ne-fuel nje ngoba abantu bathwele nzima yabulapha i-fuel ekhona iyadula. So ngiqinisa lokuthi imbangela yokuthi bemsuse kusikhundla sokuthi abe nguminister we-in charge of i-oil procurement yikho khonokho okubangeleyo. Singazi njalo nxa kulokunye, kodwa ngibona sengathi nxa bemsusele ukuthi uyohluleka umsebenzi kumele ukuthi sikwamukele.
Ye, kodwa sibona ngazani lo ongenileyo kambe engenza ongani kumbe sithi izimanga yini ekudingela amafutha emota?
Uyabona Dube, amafutha emota akhona emazweni nalayo wona agebhayo. Esingakwaziyo eZimbabwe ukuthi kanti khona vele okwenza ukuthi siswele amafutha kuyini, ngoba i-foreign currency eZimbabwe yayithola sisebenzisa i-US dollar yokuthengwa ngayo crude oil kumazwe labo ayiwona ayembayo. So okukhona okuyimbangela ukuswela okwenza siswele amafutha eZimbabhukwini yikho kumele ukuthi sibe kwazi, ngoba eqinisweni siyakwazi ukuthi amafutha eZimbabhu angena but kafike ezimoteni zethu adlule besiyawathengisa eZambia.
Pho-ke kumele kukhangelwe ngaphi manje lapha Baba Magonya, ngoba kukhanya abantu bathole nzima kakhulu lapha.
Kangiboni ukuthi umnumzana yena lokhona nalabakana bonke ilizwe ukuthi kukhona abangakwenza. Ilizwe lathi selifuna izandla ezintsha, zifuna ubuchopho obutsha, zifuna abantu abazimisele ukuthi besebenzele abantu hatshi ukuthi besebenzele imuli zabo lezikhwama.
Kwini ongakwenza Baba Magonya wena nxa abantu bengakubiza bethi Magonya nanti ilizwe lungisa sibone?
Into yokuqala mina Dube engayenza nxa ngaliphiwe ilizwe leliyana ikuthi ngibone ukuthi umthetho welizwe uyalandelwa. Umuntu owebayo uyabotshwa ukhanjiswa ejele. Okwesibili ikwehlisa amandla kuhulumende esiqongweni ngiwase ezigabeni esithi devolution. Angizukulidevolva ilizwe leliyana into 10 provinces, ngiyalidevolva into 2 provinces. Hayi akho kwe-5 lokhu abakukhuluma, into 2 provinces, iMatabeleland leMashonaland. Ngizinika amandla iprovinsi zona ezombili ukuthi zirane umnotho wazo, kodwa kukhona lapho eziyabe zihlangana khona esiqongweni, lapho engiyabe esiyabe sihlezi khona, you know, as national leaders. Kuningi esingakwenqabela ngokuthi sikwehlise, sehlise amandla ayezigabeni ezimbili hachi 5 le abakhuluma ngayo le ezimbili yikho ngibona ngani kunganceda dube ngoba linganika abantu ukuthi bezilungisele isigaba sabo lingukhulumende osesiqongweni libe libatshela ukuthi imali yonke liyikholekthayo ama taxes elwakholekthayo ezigabeni zeni la sifuna ukuthi ligcine 75% i-25% kayibuye ku-central government bese sifaka imithetho ezakwenqabela ukuthi abantu betshontshe ngoba inkalakatha yenkinga esilayo i-corruption tule i-corruption yiyo i-problem esilayo number one kuleyani lizwe kulandela ukungalalelwa lokungalandelwa komthetho lakhona ukuthi lamhlanje ningangacabanga kuyabopha udube nxa yona udube ngiyambopha kodwa nxa kona usibanda usibanda kangimbophi ngoba umngani wami
lo ngumnumzana Mqondo Banzi Magonya ingcwethi kwezembusazwe kulabanye abantu abasekela okwethulwe yinduna uNhlanhla Mangwe Ndiweni othi abantu bahlupheka okumangalisayo kwele Zimbabwe ngenxa kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wehluleka ukubusa ngemfanelo abakhulume le-Studio 7 bathi kuliqiniso ukuthi uhulumende kamnangagwa uyehluleka ukuguqula umnotho welizwe inkulumo yenduna izondise abalandeli bakamnangagwa abathi ukhulumele eceleni omunye wabasekela induna le ngumnumzana Dingumuzi Khumalo odabuka esikhosini
iqiniso laphana ukuthi uhulumende nalowo owebandeli busayo unozondo kakhulu labantu bemandebeleni ikakhulu laba abavusa amehlo ababonayo ububi bakhe ababonayo ukwehluleka kwakhe bona bobantu babathandi yikho ebabumbela amacala induna uNhlanhla Mangwe ngumuntu olesibindi umuntu obaziyo ububi bakhe ongabufihliyo ububi bukahulumende yiyo nje kuphela into ayifelayo kakukho kunye
ye kodwa ngase sikhangela ke baba Khumalo ungathi ke khonokho akwethuleyo kade kumele akwethule kumbe uchaphe umngcele walapho kumele ame khona
hhayi kachaphanga umngcele induna yibo abanikazi bezigaba njengokutsho kuwa kwakho uhulumende nsuku zonke kodwa yena nxa eyabe bona ukuthi okuqondileyo yikuphi khonokho uyabe bonele i-community yonke ngoba yibo abaphathi bezigaba akubonileyo sibili kuyinto endle eqondileyo induna ithi yona emaplazini ngale ikakhulu kuntaba zinduna kanye lapho kule ntaba yezinduna khona yindawo ehloniphekayo indawo elembali yabantu besindebeleni ngakho ubona kufanele ukuthi bona labo abaphethe amaplazi wona lawo babe yibo abahlala emaplazini kungaze kwathiwa kuzona ezo ndawo sekuyahlaliswa kutsha abantu ngoba kule mbali eqakatheke kangako indawo yona le ingagcina iphiwa abantu bokuza abantu abangahloniphiwe isiko lesindebeleni njengesikubonayo kwezinye izindawo
kugcine
sekuphathwa ngendlela engayisiyo ehloniphekayo
ye siyakubona khonokho Khumalo kodwa-ke nxa sesikhangela futhi okunye ongabe kukhulunywe induna yikuthi umongameli Emmerson Mnangagwa kungani azehlulekela nje ngakho ulakho ukuthi abantu bamhlamukele khonokho kungazani kuzondisa uhulumende ayisikho yini
kodwa-ke khonokho kungazondelwa nje kuphela ukuthi kukhulunyelweni kodwa iqiniso yilona lelo njalo ngitsho la yena ngokwakhe uMnangagwa uyakubona ukuthi uyazehlulekela ngoba elokhu engenile impilo zabantu sezibe nzima okuphindwe okumangalisayo akula ngitsho lokukodwa okuhamba elizweni okusobala ngitsho la kusalukazi esisemakhaya ukuthi hhayi lapha kulokhu ehluleka okukhulu kakhulu ayisiyonto yokuthi umuntu angayiphika nje kuphela ukuthi kukhulunyelwane ngoba iqiniso ukuthi kwenzakala kuye wonke umuntu
yes ngathi la ufuthelene nje
kakhulu ilizwe lonke lifuthelene hathi ukuthi abemandebeleni kuphela wonke umuntu uzubuhlungu njalo ubuhlungu bangikhona bukhwela nsuku zonke
umnumzana Dingumuzi Khumalo udabuka esikhosini sixoxelaye ekobulawayo umnumzana Victor Matematanda umsekelo omphathintambo kahulumende obona ngezomvikela uthi induna uNhlanhla Mangwe Ndiweni kumele alibambe lingajoni
Ikomiti yedale leCongress kwele Melika ebona ngokwenzakala kwamanye amazwe e-US Senate Foreign Relations Committee ijayela ihlombe ilizwe leSouth Africa ngokuquba ukhetho olubalulekileyo. Abakukomiti le bagoqela umnumzana Chris Coons okubandla lamademocrats labanye bakhe umnumzana Cory Booker lomnumzana Tim Kaine. Ibandla lama-Republicans limelwe ngumnumzana Todd Young lomnumzana James Rich. Bathi ukhetho olwenziwe kwele South Africa luveza ukuthi ilizwe leli lokhu liqhuba owakufiswa yilabo abalwa impi yenkululeko belwisana lenkethabetshabi yabamhlophe. Bathi bazasebenza kahle lohulumende kamongameli Cyril Ramaphosa ukwenzela ukuthuthukisa amazwe omabili kanye lokuqinisa ubudlelwano belizwe leSouth Africa lelemelika. Ilizwe leSouth Africa lathi likhululeka ngomnyaka ka-1994 labuswa ngumoyi uNelson Mandela. Umsakazo weZBC ubika ukuthi icelele MDC elikhokelwa nguNkosazana Dokozani Gubhe selicele igqwetha umnumzana Lovemore Maduku ukuthi alonde isinqumo esisanda kwethulwa ngumthethwandaba othe kumele kuqhutshwe ukhetho olutsha kubandla le-MDC kulandela ukubhubha kukaMnogeni Tsvangirai owayekhokela ibandla le-MDC T. Umthethwandaba wekhodi uthi umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mutsuri abakhethwanga ngemfanelo nguTsvangirai ukuthi babe ngabasekeli bakhe. UNkosazana Dokozani Gubhe usesithi nguye owakumele angene esikhundleni sikaTsvangirai. UMnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukuthi uza kwethula umbiko oqakathekileyo eVictoria Falls okhangelane lamapentsheni. Uhulumende uthi abantu abathiya umsebenzi baqilwa okumangalisayo ngamakhampani aphatha imali yamapentsheni. Lokhu kubikwa liphephandaba leChronicle. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthakazelela ukuhlangana losomabhizimusi umnumzana Gwande othi upheka isinkwa esifika inkulungwane ezinhlanu 5,000 ngelanga edolobheni leGweru esebenzisa ingqoloyi elinywa kweleZimbabwe. Umongameli Mnangagwa wethule lokhu enkundleni yeTwitter kukhasi lakhe likamongameli.
Yi Studio 7 lisizo siphuma ngapha Voice of America e Studio 7. Sokwesikhathi senu khonapha ukuthi lisithumezele imilayezelo yenu lingakhohlwa ukuthi lithumeza njani phela. Lisithumezele ku WhatsApp kunombolo 801-202-465-0318. Ake sizwe ukuthi abantu bathini namhlanje.
Ngibonga ukukhokha kwenu ehlelweni lanamhlanje ngendaba yamagetsi. Indaba yamagetsi le ilohlupho ingakithi thina uZulu ngoba asilalwanzi okwethu yikutshelo ukuthi sobunje basitshela sebesenza ngangathi sivele amagetsi angikhona bakhuluma ngawo kawakho avele kawakho sebeqalisile ukuwahambisa ngikhona besitshela maloludubo khona siluzwa thina ukuthi kuthiwa ngamanzi ekariba ukutheni ukutheni kodwa navele sesikwazi ukuthi konke lokhu kubangelwa yindaba zokubuswa kwelizwe ngobana ilizwe lethu wakathesi kalibuseli ngoba ungakhangeli ukuthi bona abezisa imisebenzi yabo bafuna ukubona besebenzise i-forex imali enjengamayuro kodwa kuZulu batholiswa amabhondi nalawo amabhondi nalawo kathesi kasasebenzi ukuthi bakwanise ukuyethenga into zabo abazifunayo ukuthi basebenze into zabo zikambe labo kufanele bayedinga imali i-forex ebhenki. Ibhenki bayatshelwayo ukuthi imali kayikho kumbe bakuthiwa imali eyelimithiweni oyikho kwenza la magetsi abasibona abe malithwane. Njengabantu beZimbabwe sizijayele ukuvalwa sivuma sibese kuthiwa amanzi eGariba kasekwanini. Kuni kungaba liqiniso lokuthiwa amanzi seyehlile eGariba kulaqini. Indaba ekhona ngezepolitiki yindaba ekhona la amanzi eGariba agcwele okungekhuyo lapha imali i-forex iyusa yilo elingaphiwa abantu ngathi ngakade kusenza kwathiwa ibhondi liphume namhlanje kusebenze iyusa akuphele inyanga liyabona amagetsi segcwele ngoba selithola imali ukuthi bayenza imisebenzi yabo ifana kodwa ngendaba yaleli bond leli selihluphile ukuthi ungahamba loba ngapi kalisebenzi kanti esetown ungahamba ufuna uthenga isigqoko ifoni konke ngamayusa kuphela but bona bayala lokho besithi iyusa ibond kalisebenzi kalisebenzi lo msebenzi walo kasisawubona.
Salibonani basakazi abahle abestudio 7 yase Voice of America. Ngithi lami ngibingelele njalo ngibonge ngomsebenzi wenu wokusakaza indaba eziliqiniso esingazizwayo kweminye imisakazi. Siyanibonga kakhulu ngalo msebenzi eliwenzayo. UNkulunkulu abe lani sibili. Mina nginguThompson Dowera, ngikhuluma ngingapha eWange enumber 5.
Salubonani, salubonani abalaleli beStudio 7. Hayi, ekuseni kanje ngiyalibingelela nje bomama, ngifuna ukulibonga lomsebenzi omkhulu elawenzayo okusiyelusa thina sibe lokho esikhona kathesi. Yini nje la yenza umsebenzi omuhle kangaka. Ngiyabingelela umama wami sibili uNarozi yena usemberengwa endaweni yemberengwa. Hayi, ngambona nje bengilayo last 2 weeks. So hayi besile sikhathi esihle kakhulu. Hayi, saba lokuthaba kakhulu ukubonana labazali lezihlobo zonke. Hayi, ngiyababingelela nje bomama esibafunayo ngomama bomelayo labantwana. Sifuna bomama nje ngoqatha ngoba umama wami ngiyambona ngoba ngabukula sibona esenza umsebenzi omuhle lakathi siyangisake ukuthi ngimenzele izinto. Ngiyamenzela izinto kakhulu. Ngaba khona last week, hayi le nkomo sibili ngahlaba bala eli hlobo kwaba le sikhathi esihle esi-right kakhulu. So ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu.
Ngikhangele ezwa kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye Freedom House ithi okhulumende abanengi kuzwekazi le-Afrika balemithetho evimba ukusebenza kwenhlanganiso ezizimele zodwa. Inhlanganiso le yethule lokhu izolo kusihlwa. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi uhulumende wakwele Venezuela wabulala abantu ngesikhathi betshengisela emigoqweni besithi sebefuna uhulumende omutsha hatshi okamnumzana Nicolas Maduro. Umanyano wamazwe entshonalanga oyi-European Union uthi kumele kume ukulwisana kwamalecacha lamasotsha kahulumende kwele Libya. Amalecacha la afuna ukususa uhulumende embusweni. Kuhlandla leli-ke esikhangela-ke ngabantu abatshiyeneyo uthi-ke sizwe ukuthi lamhla silobani, sizokuthi silobaba uThami Mgwagwayi. Zulandaba lamhla ke esiqoka khona labantu ke abachiyeneyo emhlabeni wonke jikelele. Silobaba ke uThamu uGwagwayi uzibiza ethi ngumalume. Malume kunjani?
Ngiyaphila Dube. Angizibizi ngithi ngumalume, abantu bangibiza bethi ngumalume.
Awuboni ke malume. Lona vele ibizo lakho vele lonke kuthiwa ngubani malume?
Kutsho ukuthi mina igama lami lonke kuthiwa nguThamsa Nqamoyo.
Aha.
NguThamsa Nqamoyo.
Udabuka?
Phuma eGwanda lapha, ngizalelwe eGwanda. Ngakhulela eGwanda lapha emhlubulweni waseManama.
Ha, esuthwini ngale.
Ngashathisa.
Ye, akusiyele ukuthi khona mpoko ekhona ungapi?
Lapha ngikhona Dube, ngiyathanda ukuthi ngitshenge sitela abantu ukuthi kuseduze lasezulwini, sendaweni okuthiwa kuseToronto eCanada.
Kunjani khona?
No, kuyaphileka Dube.
Ye,
kuyaphileka mpela amangabazi.
Awusithe ukwenzani khona?
Lapha ngikhona, hayi ngiyasebenza Dube njengomuntu olemuli labantwana, hayi ngiyasebenza, ngisebenza ku-food industry, kusho ukuthi ngi-production manager ine meat and seafood processing facility.
Yes, ngathi nguwe phela othaya ama-beef lento njalo. Usithumezele phela.
Ya, ngaya yonke umhlobo wenyama wonke ubuzwa kimi lapha Dube.
Ye, akusitsheleki ukuthi okunye ongani uyakwenza kwini?
Dube ngilaba bathi ngesilungu bathi ngama-social influencer or social commentators. Njengomuntu nje okhule ekhuliswa yisalukazi esakonkala ugogo uMankala, ngingumuntu lwana olothando lwabantu Dube.
Ye, siyabona sibili kule Thami live lapha, kusitshela ukuthi yini lokho esikubona ebulenjini be-Facebook lapha kukhasi lapho le.
Dube inkinga yena engayinazelayo ukuthi ngathola ukuthi abantu bakithi sisabalela umhlaba wonke la. Engathola nganazelela ukuthi isizungu sisibulele Dube. Ngasembona ukuthi njalo isizungu sisibulele kunjalo ngananzelela ukuthi kulama problem amaningi asehlelayo njengabantu abase diaspora. Main one being ama divorce rates lama marital problems nje sikelele. Lokukhulisa abantwana ngase ngicabanga ukuthi no kahle ngivule ikhasi elizohlanganisa uZulu kandaba wonke abantu bakithi bakamthwakazi together futhi sizama ukuthi sibonisane sibambane sikhulisane sincedisane ukuthi kathi imizi yethu singayiqinisa kanjani ukuthi kathi kuyini esingakwenza ukuze silungise si-avoid ama divorce rates. Not only that Dube, lesizungu yazi phela Dube kunabantu abaningi abahlala umuntu ehlale eyedwa engelamuntu engelahlobo
ugcina ukhulumisana nemduli ye kunjalo ugcina ukhulumisana nemduli yabo
ye ngase ngisisi mina no kahle ngifake ngisungule ikhasi leli kwenzela ukuthi abantu bafike lapho bathole umuzwo wokugwejisa umthunzi ukuthi laba bazizwe besekhaya nxa bexoxa labanye abantu bebona indaba
Dube hayi ngiyabona sibili indaba kodwa isikhathi sethu sesiphelile akuvalele isiZulu khonapho-ke jama
ngiyabonga Dube ngokumfake emoyeni ngibingelela uZulu wonke ejikelele uZulu kandaba
ye siyambonga kakhulu-ke uThamo uMalume okagwayi khona ngale-ke eToronto
ikhathi asakhane live abangabe belalele bafuna ukulandela asakhane live ijoyine khona phana lezasithola
ye limzule sibili asakhane live kufacebook libe limxhume khona ngale kusetshenzwe siyabonga kakhulu-ke Thamo
ngiyabonga Dube.
Uhlandla esihlolisisa ukwenzakala kwele Melika namhla sixoxa ngokhetho lokudinga ukuzancintisa umongameli Donald Trump ngomnyaka ozayo. Sokulabantu abedlula amathumi amabili afisa ukungena kukhetho lolu bekucele lamademokrats. Kuzakhethwa oyedwa kuphela ozancintisana loTrump. Akisizwa umnumzana Phithizela Ngcobo odabuka kwele Zimbabwe ohlala eMelika ekhuluma ngodaba lolu.
Mina ngombono wami ngikubona kuyinto enhle. Isizathu kuyukuthi abantu bayathola abantu abaningi abokukhetha kibo. Njalo kutshengisa lokho abathi ngesilungu yi-democracy in action. Siyabona thina ekhaya into enye esihluphayo ukuthi abantu abakhokhelayo bahle begcotshwe. Kungaba lo munye othi laye uyaphikisa, usezondwa nxa ekwelinye ibandla sokuthiwa ye uthunyelwe yilabana, nxa engalwana sokuthiwa uthunyelwe ngama-CIO. Ikanti into enhle ukuthi abantu babuye ebantwini bencintisane, abantu bekhetha umuntu abamfunayo. Mina ngithi loba kungaze kube yi-100 kumbe bangaki, into enhle ngoba abantu basuka bezikhethele umuntu abamfunayo.
Ye, kulabanye abathi kukhanya baningi kakhulu, ngakho-ke nxa bebaningi kangaka kutsho ukuthi engxa abantu laba bayamesaba umongameli Donald Trump. So inkoko lokuxoze loku nje, kambe ngabe kunjalo?
Mna ngombono wami kusho ukuthi abamesabi. Kathi umuntu nxa umesaba uyazigenga usithi nantsho lonke liyahle lisalele khathana. Kutsho ukuthi bonke babona ngani hayi bazizwa amandla labo bengambamba bamba uTrump wakhona yikho befuna ukumthathela isikhundla sakhe.
Kodwa nxa sukhangele sibili ebantwini bonke laba ubona ngazane ungani kulo mkantsho sibili ukuthi angene ukukhetho lukamongameli njalo anqobe umongameli Donald Trump ngabe ngubani?
Hayi leyo yindaba enzima kodwa ngombono wami isifiso sami bekuthi sike sithole umuntu ongumama oyinkokheli hawu kambe sifa siyahlala sikhokhelwa ngamadoda amalanga wonke. So ngizakhuluma kusesifisweni sami iqiniso ukuthi ngibonani owayengumongameli owayengumsekeli ka-Obama uBiden hayi ngani uqinile kodwa ngifisa lalo umama bamthi ngu-Elizabeth Warren ngoba nguye umama osekhulume ngingathi osebuye lama-policies ukhuluma ngama-policy emfundo ukuthi abantu lapho abantwana abaningi bahambe ezikolo baphuma belezikweleto ezinkulu ema-universities uthi yena kumele abantu befunde mahhala. So sibona ipholisa le njalo abantu abamnyama lapha omama abamnyama kuthiwa abaningi bakhona bayafa nxa besipha abantwana ezibhedlela lapha nxa bekhululeka. Yena usethe khona izibhedlela mazwanje ukuthi indaba omama abantu abamnyama besifa nxa bebeletha abanye laba beminye imihlobo bengasi nje abantu abamnyama. So mina ngizakhuluma kwisifiso sami ngifisa ukuthi ngabe siyathola umongameli owesifazana u-Elizabeth Warren.
Ye, kodwa abantu kwele Melika bazimisele yini okwamanje ukuthi bakhethe umuntu ongumama?
Okwalapha abantu abaningi bekhunye abaningi abathanda umuntu ongumama. Sikubonile ngo-2016 kuhillary Clinton. Even namanje abaningi bakhona bangani abakakukhwabithi ukuthi umuntu ongumama uyakhokhela kodwa asazi engxe kungatshintsha.
Kwenziwa kwini kona ukuthi abantu bengani abakukhwabithi kangako?
Kulalokhu ngesilunga bathi yi-patriarchy. Uyabona abantu abazala bakhulelwa lapho kubusa khona obaba esikhathini esiningi besaba ukutshintsha izinto ngahlale khumbula ukuthi abantu abangobaba yibo abayenza khonokho. So i-patriarchy ikhona yonke indawo emazweni wonke, umhlaba wonke, abantu nje bathanda umkhokheli wamadoda wacanta amadoda yibo abalesifinde, yibo abalamandla.
Kodwa-ke angaphuma-ke uWarren omjoyo abe nguye okhethwe ngama-Democrats, kambe angamlahla phansi uTrump yini?
Hhayi, uyamlahla phansi. Ngingavele ubone simthetha lona asomama wokudlala lona, ngumama olomkantsha, ngumama owaziyo izinto, ngumama okhulumayo. Kodwa ngisho nje sikhonokhokho sokusuka nje makhwapha ukuthi yona iparty yakhe yakhona leyo izasebenza okungakanani, ngoba uTrump phela yindoda ethanda ukwethu ukufela and abantu abayethisela abantu bayabathanda esikhathini esiningi. Inkunzi ebhongayo phela leyana yidlala engu-Trump.
Umnumzana Phithizela Ngcobo udabuka kwele Zimbabwe, sixoxelayo eseMaryland khonapha kwele Melika. Yes, ke sibone-ke ukuthi abantu bathini lapha-ke enkundleni ye-Facebook i-VOA Ndebele. Ukhumbulani dlamini uthi livuka njani basakazi bethu be-Studio 7 sihamba nani namhlanje. Kuzobuya-ke uMandla Gama ukuthi amavuko bafowethu. Sibakhulu-ke Mandla Gama. Okwamanje lo Phamela Khumalo ukuthi sengikhona babadube. Kodwa kokuthi singene-ke silithi chake umculo ka-Charles Banda nangikhonapha.
Ingoma enye okuthiwa nguZulu Zulu Vuya, it's a traditional song esikhule ngayo vele thina sikhula kuhlatshelelwa izulu. Ngayenza ngenye i-version, ngasebenzisa i-creativity yami. Iyo ingoma engani yahlabusa la ku-album okuthiwa Indebe Zakho. Ngakubonga ukuthi siyathanda ukuthi bonke abalandeli bethu, abalandeli beSunduza, abalandeli bakaCharles Banda AK Mahlaba, siyalincusa kakhulu kulo msebenzi esihamba ngawo, because mhlaka 24 and 25 May sizobe silo msebenzi omkhulu eBulawayo Theatre, siperforma ishow okuthiwa ngu-Adventures of Robert Moffat, ekhuluma nge-Scottish missionary lenkosi uMzilikazi, kubonisa isiko lakudala uMoffat esiza leBhayibhili, bexoxa loMzilikazi ukuthi ulangena njani iBhayibhili, njalo uMoffat simqakathekisa because nguye owaguqula ulimi lwesilungu walufaka kuSetswana iBhayibhili lakhona.
Siyabonga kakhulu-ke ijaha leli uCharles Banda, singakehluka nokuthi sikhangele kade kukhokhela namhlanje. Umongameli eMasomlangakwa usesuse uMnumzana Jola Mgumbo esikhundleni sophathintambo kahulumende obona ngamafutha athiyeneyo lomlilo kagetsi. Kulabanye abantu asebesekela kakhulu-ke okwethulwe yinduna uNhlanhla Yamango Ntweni osesethuselwa ngukhulumende ukuthi ukhulumele eceleni. Siliqhuba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalelisayo wonke isidube.